UTimothe wesibili isahluko sesine. Ngiyakulaya phambi kwaNkulunkulu loKristu Jesu oza kuthonisisa abaphilayo labafileyo, langokubonakala kwakhe langombuso wakhe, ukuba utshumayele ilizwi, uqinise ngazo izikhathi ezilungileyo lezingalunganga, usole, ukhuze, weluleke, ungadinwa ukubekezela lokufundisa. Ngoba isikhathi siyeza lapho bengayikuvuma ukufundisa ukuqotho, kodwa ngokwenkanuko zabo baza kuziputhela abafundisi abakholisa indlebe zabo, bafulathelise indlebe zabo eqinisweni, baphambukele ezinganekwaneni. Kodwa wena zinqande njalo, ubekezelele izinhlupheko, wenze umsebenzi womvangeli, uphelelise inkonzo yakho. Ngoba mina sengilungele ukwenziwa umnikelo, lesikhathi sokusuka kwami sesifikile. Ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile ukuhamba kwami, ngikulondolozile ukukhona. Sengibekelwe umqhele wokulunga eza kunginika wona ngalolo suku iNkosi, umthonisisi olungileyo, kungesimi ngedwa oza kunikwa, kodwa bonke labo abathanda ukubonakala kwayo. Phangisa uze kimi masinyane, ngoba uDema ngokuthanda lumhlaba ungihlamukile waya eThesalonika, uKresena uye eGalathiya, uThitosi eDalmatiya, nguLuka yedwa olami. Uze loMakho, ngoba uyangisiza kakhulu ngokungisebenzela. UThikikho ngimthume eEfesu. Ekuzeni kwakho ungiphathele ijazi engalitshiya kuKhapho eTrowa, lezingwalo ikakhulu incwadi eziqakathekileyo. UAlexandro umkhandi wethusi wangenzela okubi okuningi, iNkosi iza kumbuyisela ngokwemisebenzi yakhe. Umxwaye lawe, ngoba wamelana kakhulu lamazwi ethu. Ekuziphenduleleni kwami kwakuqala kwakungekho muntu owangimelayo, bonke bangihlamuka. Kakungabalelwa kibo lokho, kodwa iNkosi yangimela, yangipha amandla okuba ngitshumayele ivangeli ngokupheleleyo ukuze bonke abezizwe balizwe. Ngakhutshwa emlonyeni wesilwane. INkosi iza kungikhupha kukho konke okubi, ingisilisele umbuso wayo wezulu. Kakube kuyo ubukhosi kuze kube nininini. Amen. Bingelela oPrisca lo-Aquila nendlu ka-Onesiforo. U-Erastu wasala eKorinte, uTrofimu ngamtshiya egula eMiletu. Phangisa ufike ubusika bungakafiki. Baya kubingelela oYubulu, loPhudeni, noLino, loKlawudiya, labo bonke abazalwane. INkosi kayibe lomoya wakho, umusa kawube lani lonke.